Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 26 ngoMabasa 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende uzakwenza njani ukuthi umumbu lo owe $200 ovela kwamanye amazwe oMalawi, oZambia, oMozambique ungangena elizweni ukusuphambanisa ukusebenza kwama-factors? But u-Vice President ukuchasisile wathi i-difference ama-millers kasoze abe akhathazeke ngapha, bazabanika at the import parity price.
Umhlangano wabosomabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair Business Conference uqhutshwa namhlanje eZimbabwe Trade Fair koBulawayo.
Silusizi kakhulu ukuthi khona eZimbabwe sokungani ingozi zemabhasini phose sezizadlula ukubulala okwenza umkhuhlane we-cancer kuleli lizwe. Yona i-HIV asakhulumi ngayo, sidlulwa khatshana ngama-accident.
Kufa abantu abahlanu engozini yebhasi ephume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni ilubhekise eMutare. Umphathintambo ogatsha lwamapholisa kule South Africa umnumzana Fikile Mbalula uthi amasotsha eZimbabwe abaleka kubutho yiwo adala amacala esabekayo kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabosomabhizimusi walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair Conference uqhutshwe lamhlanje wavulwa okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Yena othe uhulumende ophakathi kokuqinisa uhlelo lwakhe lokulima olwe-Command Agriculture ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umnangagwa utshele osomabhizimusi ukuba uhulumende uphakathi kokuvuselela ezomnotho ngokulima izilimo lezifuyo ezehlukeneyo, njalo usebeke eceleni imali eyenela ukuthenga isivuno somumbu kubalimi, ethi kunje sebeqalile ukulima ingqoloyi phansi kohlelo lokulima olwe-Command Agriculture.
Kulandela uhlelo lwezin asset lapho esilima umuntu ezikhokhela ole-Command Agriculture. Lonyaka siyitshayele inala, kwinyanga ezizayo sikhangelele ukuqala uhlelo lwe-Command Fishing kwizigaba zonke ezilishumi zelizwe, njalo sesiqalile ukulima ingqoloyi ngaphansi kwehlelo lwe-Command Agriculture.
Umqondisi wenhlanganiso yezamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Busisa Moyo yena uthe besabela abantu abazakuyathenga umumbu eZambia leMalawi ngemali ephansi bezowuthengisa eZimbabwe ngentengo ephezulu.
Ngoba umumbu uzathengwa $390, sikwazi ukuthi abanye bayenelisa ukuwuthenga eZambia bawuthenge ngxenye nge-$200. Uhulumende uzakwenza njani ukuthi umumbu lo owe $200 ovela kwamanye amazwe oMalawi, oZambia, oMozambique ungangena elizweni ukusuphambanisa ukusebenza kwama-factors? But u-Vice President ukuchasisile wathi i-difference ama-millers kasoze abe akhathazeke ngapha, bazabanika at the import parity price.
Usomabhizimusi uNkosikazi Shila Sidambe uthe kuyathembisa ukuba ezomnotho zizakhuphuka uma konke okumele kwenziwe kungaqhutshwa kahle.
Hey, bomama ngiyalikhuthaza ukuthi dingani ulwazi lwe-Command Agriculture, ngoba i-Command Agriculture le izanceda, iyanceda kakhulu. Besicela bakithi uhulumende ziyaphuza izinto sibili ukubuya besicela uhulumeni ukuthi asincedise kakhulu ngohlelo lolu luhlelo oluhle ukuthi sibili nqa bengasipha zona izinto ezincedisa ekulimeni bengabe besincedile kakhulu
umsekeli kasiba lukhulu webhanga lesizwe iRBZ uDokotela Khuphukile Mlambo uvumile ukuba ilizwe libhekane lokusilela kwemali ethi kabalali ngemizamo yokubona ukuba uZulu uyathola imali ebhanga njalo lendwendwe ezinde ziyehla.
I think in the article of the season, say, Kubana, who stole a way Malinam Sanj, Akali Nam Sanj. Imalis to Lagala and Lapa, Imalis Yasinkis in foreign currency, Sangadimaliana Punch. Pambuka 2009, the Maliana Punch, the Malay Lizwe. Namnanya Sela Malay Lizwe. So Imalis is seven young Punch. Sisebenza lapha phakathi lokubisa izinto ezivela ngaphandle.
EZimbabwe liphakathi kokugalula kwezomnotho ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ezombusazwe, ubugwelegwele becorruption lokunye. Uhulumende uyavuma ukuba uhlelo lokulima uzikhokhela ole Command Agriculture lube nezigwenxa kodwa sebekulungisisile njalo bakhangelele ukuqhuba kuhle uhlandla elilandelayo. Umbukiso walonyaka we-ZITF 2017 ungene kulanga lesibili lokhe kulabanye abalokhe bengakaqali ukubukisa ngenxa yobunzima abahlangana labo ekungeniseni impahla yabo abafana labeSenegal kulandela ukungazwanani labo hlangothi olubona ukungena lokuhlawulisa impahla engena elizweni abeZimra kunhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla abazelazo zingene. Ngimele iStudio 7 yobulawayo eZITF nginguNompumelelo Moyo.
Kufe abantu abahlanu kwalimala abangamachumi phose amavili namuhla engozini yebhasi ephume emgwaqweni yachayelela esihlahleni. Ibhasi lengenkampani ye-Inter Africa ebilubhekise edolobheni leMutare isuka koBulawayo, kubika umsakazo we-ZBC. Umsakazo lo uthi abasinde engozini le bathe umtshayeli obehamba ehozela okungaba kuyikho okubangelela ingozi yona elandela eyenjalo ingozi yebhasi yabulalisa abantu abangamachumi amabili emgwaqweni osuka eHarare usiya eBeitbridge kumalanga asanda kwedlula. Sixhume ilunga ledalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Silusizi kakhulu ukuthi khona eZimbabwe sokungani ingozi zemabhasini phose sezizadlula ukubulala okwenza umkhuhlane we-cancer kuleli lizwe. Yona i-HIV asakhulumi ngayo sidlulwa khatshana ngama-accident. Ngoba njengoba usitsho kusanda lokhu kusanda nje kulandela ukufa kwabantu abangamachumi amathathu lo yedwa abakulewe ku-highway eHarare usiya eBeitbridge. Nanxa kuyikuthi kuliqiniso ukuthi umtshayeli ubeselele, lokho kungabe kukhombisa nje izinto ezimbili kumbe ezintathu. Okwakuqala ukutho ukuthi khona mhlawumbe inkampani yalamabhasi ngayiphi ithuba abatshayeli bayo ukuthi bethole ukuphumula. Kanti njalo kungaba kuyikuthi engxenye mhlawumbe umtshayeli kaziphanga ithuba lokuthi ephumule andubana engakangeni emsebenzini wakhe. Okuyinto okufuze ukuthi ngabe abantu beZimbabwe khathesi ikakhulu bona laba abatshayelayo kufuze ukuthi umuntu nxa esithengena esiyahlala emoteni esiya driver ekunanzelele ukuthi ukuchayela abantu abaningi abazegcwele ikakhulu ebhasini ngumlando omkhulu oyabuphiwe ukuthi ube lonanzelelo olukhulu uma uchayela. Kuqakathekile ukuthi umchayeli nxa ezibizwa ukuthi khona umzimba wakhe kawuvumi ukuthi engene emgwaqweni ehambi, kungangcono ephumule
abazali bona alubana bethe bavona kukhona okungahambi kuhle ngomtshayeli kuyini abangakwenza
esikukhangeleleyo ukuthi emabhasini nxa kuyukuthi ungananzelela ukuthi umtshayeli akatshayeli ngendlela eyiyo kuqakathekile ukuthi eyaziswe ukuthi hayi kungangcono eme kumbe kwesinye isikhathi angama sibili simthathele amakhiye nxa kuyukuthi singazisanga amapolisi.
Umnumzana Prince Tubeko Sifanda ngumeli wePhinga North edalele eParliamente. Izivumelwano zokusebenzelana ezisayinwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli weMDCT, lo mkhokheli weMDC, umnumzana Washman Ncube, kanye lo nkosikazi Joyce Mjuru owebandla leNational People's Party, sezamukelwe ngenjabulo ngabasakhulayo abathi ukubambisana okunje kungaletha umahluko kwezombusazwe. Kubika uMike Wove.
Ngemva kokuvumelana ukusebenzelana kukhetho oluzayo phakathi kwabakhokheli bababandla ezombusazwe atshiyeneyo, abatsha abaningi kwele Zimbabwe bathi bayalijabulela leli nyathelo ngoba lilakho ukudala amathuba okuthi kube lenguquko ekuphatheleni kwabo kwezombusazwe, kungaba yikuvota loba ukucintisa. Umnumzana Thamani Ncube ngomunye wabasakhulayo olwela amalungelo abatsha ePlumtree. Uncube upha umbono wakhe ngalolu daba.
Wami umbono ube kuqakathekile ukuthi khona nxa sivele sifuna ukuthi khona sisuse iZANU-PF embusweni, abantu basebenzelane ndawonye lanxa belembono ehlukeneyo.
Uncube uqhubeke echasisa impangela yokuthi iningi labatsha lamukele ngenjabulo leli nyathelo.
Abantu abatsha ngendlela ngakhuluma labo kumawadi ayehlukeneyo lasezindaweni ezehlukeneyo nakuma-social media bayakuthakazelela lokho ngenxa yokuthi khona abantu abatsha ngombono wabo they are the most affected by umbuso weZANU-PF ngoba yibo abantu abangasebenziyo, yibo abantu abangafundiyo, yibo abantu abantula lamazwe, yibo abantu futhi abasetshenziswayo kulolu dlakela lwezombusazwe. So ngokukhulumisana labo mboni ngani bayakuthakazela ukuthi khona aluba kungaba nomunye umbuso oyehlukene lalo esesiwujayele owe-37 years beke bebona ukuthi bona kanti abanye abantu abangaso Robert Mugabe leZANU-PF babusa njani ilizwe.
Omunye njalo wabasakhulayo owabukele ngenjabulo leli nyathelo ngumnumzana Pluto Ntabente. Yena ke ngumlobi oke wabhala ibhuku elixoxisana ngezombusazwe kwele Zimbabwe othi ithuba selikhona sokuthi isivumelwano esinjengelesi singaletha umehluko kusimo somnotho elizweni.
Ayinto enhle kakhulu, sifuna kuthembisa ukuba singaba indlela enhle sisiya phambili. Into engangitshintsha isimo esikiso lapha eZimbabwe ngo-2018. Abatsha bona kahle kahle uma bekhangela leyo nto sifisa ukuba kungadinswa uhulumende ukuthisa nje i-economy efikiwo lowo kwanti litholakala imisebenzi lento ezinjalo.
Eningi labatsha elikhulunywe lalo yilo msakazo liveza umbono wokwamukela ngenjabulo ezivumelwano ezinjenge okuvezwa la yimbono abayiloba enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini ezifana labo Facebook, Twitter lezinye. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC, ngingumike Hobe.
Ku Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela amazwi kamphathintambo wezamapolisa kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula. Yena uthi izizalwane zeZimbabwe yizo ezidala amacala esabesayo kwele South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Namhla kuhlelo lwethu lwezabantwana beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa nomnumzana Mpariwa Gwekwerere osuka eZimbabwe kuminyaka emihlanu edluleyo. Umpariwa utshele uChris Gandhi weStudio 7 ukuthi akulula ukundla abantwana emazweni ngoba belakho ukuthatheka ngokwenziwa ngontanga bemazweni okungahambelani lamasiko eZimbabwe.
sengiyeminyaka emhlanu ngathi simhlanu sengiya kwesithupha khona manje.
Uyibona njani impilo yemazweni nxa uqathanisa lekhaya?
Ziningi izinto ezitholakalayo emazweni ezingekho ekhaya. Into yakuqala engayitsho njengokuthi ma usekhaya uyabona ukuthi impilo yakhona izinto esizithatha ezimele nje umuntu azithole nje nsuku zonke. Into yokuthi igesi iyatholakala, indlela zilungile, esibhedlela ngahambo yawo kuyelatshwa. Izinto zonezo nje everyday living things ekhaya sezihlupha. Emazweni kuyatholakala lokhu. Umehluko omkhulu lo omele engingaqala ngawo ukutsho.
Kahle kahle kuyini okwakuletha emazweni?
Hayi, sifisa ikhonokho ukubalekela isibheko zekhaya. Uyabona, sebenza ekhaya, imali ibingasekho. Ukuthi uye emsebenzini usebenzi inyanga iphele, imali ayikho. Uthi usendlini awulamali. Uze usithi-keka, kanti pho-ke ngisebenzelana, ngenzeni, ngithini, ngingathola njani ukuthi imali ukuthi abantwana bephile. Yikho sikhulu.
Manje wena uthe ufika emazweni lapha uqale njani? Ungasitshela nje ngamafitshane.
Hayi, yikho lokho ukuthi umuntu yabo ufikele kwabanye, abanye abavele ekhaya, siqale-ke bekuncedise labo, bekubonise nje, bekubonise indlela zokuthi ungathola kanjani umsebenzi lawo ubusuqala ukusebenza kuthile.
Uze ubuye eMelika lapha, wabuya wedwa kumbe wabuya lemuli?
Hayi, nabuya lemuli.
Bona bakubone njani, kakhulu abantwana benelisile yini ukuthi baphile njengabanye?
Hayi, abantwana sebekhulile. Into nje engingabonga umdali ngayo sebekhulile. Yikho-ke hayi bafike lapha sebengabantu labo abalengqondo zabo abazibonelayo, sebekwazi ukuthi lapho esivela khona kunjani, lapho esikhona lapha kunjani. Yikho-ke hayi lapho, hayi ngiyabonga umdali labo.
Manje ngokubona kwakho abathatheki yini abantu abakho ukuthi begcine sebesenza lokho esiyakusukubone kusenzakala kusenziwa ngabontanga lapha emazweni?
Eyo yinto esihlala siyicabanga ba, yinto esihlala siyicabanga siye sabo, ngoba ye umuntu engae kunzima ukuthi umuntu abe lokhu elayo imfundiso yakhe avele layo ekhaya engumntwana abe lokhu eyigcinile eselapha phakathi kwabanye abantu ababe benezinye indlela abazenza ngazo. Into enzima kakhulu, ayisihlala sikwesabela lokho, kodwa sihlala sikhuluma la, uyabukhuluma labo, ubabonisa lawo ukuthi hayi ngiyakubona lokhu kunjani, lokhu kunjani, lokhu kunjani. Ikusala ukukhuluma labo, sibonisane, yinto enkulu.
Sebeke bavakatshele ekhaya na sebelokhu bafika la?
Hayi.
Uzaphenduka yini ekhaya komunye umnyaka?
Hayi, into engiyifunayo le ba. Lapha nje sisimi ngonyaka olulodwa sifuna ukubuyela ekhaya. Hayi, umuntu uyaguquka baba, uthi ngagcina kunjani, umuntu uyaguquka. Kungathi uyaguquka, kungalo ukuthi kulunge kube yikho kanye ngasikhathi sinye esikukhangeleleyo, kodwa iqiniso ukuthi uyaguquka. Senelisa ukuthi sibuyele ekhaya, sibuyele ekhaya kunxa kufuna ukulungiswa, incedise lathi ukuthi silungise khonokho okufuna ukulungiswa, ukuthi sibe la iZimbabwe le esifunayo esivele siyayo. Esake sayibona, esake sayicabangela ukuthi izaba yiyo. Siyabuyela siyoncedisa nesikhathi nasokulunga.
Manje abantwana nxa kuyikuthi basebeqale impilo yabo lapha sebethethe kumbe bethethwe, kuyini okuzenzakala? Lizabatshiya abantwana?
Umbono wami mina ngokuthi ngikhangela le nto eZimbabwe, nxa sikhangela eZimbabwe ukuthi khona sesile simo esifuna ukuthi sizwisise ukuthi khona sesingabantu abaphila emazweni amabili. Umuntu lelizwe lapho okhulele khona labantu abakho ohlale khona ube lekhaya. Yikho-ke mina ngokubheka kwami amboni ukuthi kunesidingo sokuthi sithi khona phaleni abantwana bethu sibuyele nabo emakhaya asambeni nase sihamba. Hhayi, sina njengamina ngithi mina ngumuntu omdala mina yimi embona ukuthi khona hayi mina kumele ngibe ngisekhaya. Abantwana mambe la mina ngikhona ngani kuyohambisana yazi kulokudlelana. Into engibona inkulu eqakathekile yena le ukuthi singazi ukuthi khona kube lokudlelwana, ngoba ukudlelana lokhu kuzasithuthukisa, kuyathuthukisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mpariwa Gwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umphathi ntambo ogatsha lwamapholisa kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula uthi amasotsha eZimbabwe abaleka kubutho yiwo adala amacala esabekayo kwele South Africa. Umnumzana Mbalula uthi banengi asebebotshiwe, kanti njalo bakhona abanye okusalandelwa umkhondo wabo. Kubika uBenedictine Hlapo.
Ekhuluma labesindaba ePretoria ngohlelo lwakhe lokulwisa ubugangi kwele South Africa, umphathindaba umbalula uthe ukhathazekile kakhulu ngamasotsha abaleka eZimbabwe ezodala amacala kuleli.
There are people who come from Zimbabwe, cross the line here, they run away from military in Zimbabwe.
Kulabantu abachapha umngcele bevela eZimbabwe bebalekile kubuthu bese befika lapha bedala amacala. Leli liqiniso. Ngifuna ngilitshele ubani. Ngiyalitshela kathesi. Kulaba bekubuthu eZimbabwe abakuleli ilizwe abagqekeza emabhanga besenza ukuganga. Babalekela umugabe elizweni labo.
Sekuleze hlakalo eziningi zezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa kwele South Africa ngamacala abalisa ukweba, ukubulala nokunye. Loba kunjalo inkulumo kaMnumzana Mbalula isilethe ukungunguna kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Umbiko owethulelwe iphephandaba lebulenjini ele African News Agency, iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa, ithi kuyadanisa ukuthi umphathintambo Mbalula wethulela umbiko kungela bufakazi obugcweleyo. Abanye ke bathi inkulumo kaMnumzana Mbalula ilakho ukuba inhlansi engabangela izenophobia. Umgcini hlalo ohlanganiswe weZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi kuyingozi ukwethula inkulumo efana lekaMnumzana Mbalula kungela bufakazi obambekayo.
Udaba olukhulunywa nguMinister uMbalula kasilabo ubufakazi lokuthi abesibutho laseZimbabwe yibababuya lapha bezokwenza iRoba, amaRobberies. Kodwa nxa kuyikuthi kuliqiniso ukuthi yibo ababamba inkunzi, ababamba amabhenki eSouth Africa.
Kodwa uMnumzana Mbalula uthi ulabo ubufakazi obugcweleyo ngenkulumo yakhe.
The criminals who killed Sergeant Sibiya, we arrested them. Two of them.
Izigangi ezivulele ipolisa uSibiya sizivambile, ezimbili zilemibhobho engekho emthethweni, kanti zilamanye amacala amaningi. Izigangi ezatyontsha isitolo sendandatho eHyde Park sizivambile ezinhlanu, zonke zivela eZimbabwe. Yizizalwane zeZimbabwe.
Ngokomthetho weZimbabwe, umuntu ongene kubutho akulula ukuthi aphume kungelasizathu esibambekayo. Yinengike likhetha ukubaleka lisesaba ukubotshwa ngokuphuma kungelasizathu. Lobanje bekhona ababalekele baya kwele South Africa. Inengi lithi akulunganga ukwenza sengathi yibo bonke abafika kuleli badale amacala. Ngelethulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Ke sizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umhlaba wonke jikelele ngolwesibili unanze usuku lokuhlolisisa umkhuhlane woqhuqho olubizwa ngokuthi yiWorld Malaria Day. Lesi bekuyisikhathi sokuthi kudingwe indlela zokumisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Usuku lolu belulesihloko esithi End Malaria for Good. Ngomnyaka ka-2015 abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili, 212 million, baba lomkhuhlane woqhuqho. Abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane, 429,000, babulawa ngumkhuhlane lo. Inhlanganiso ebona ngemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele eyeWorld Health Organization ithi inani labantu eliphose lifike okuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini, 90% ababe lomkhuhlane woqhuqho njalo ababhubhayo babe ngabantu bezwekazi leAfrika. Okuhle ukuthi umkhuhlane woqhuqho uyelapheka njalo kwenzakala ukuthi umiswe ukumemetheka emhlabeni wonke jikelele. Kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya ngomnyaka ka-2015, inani labantu abagula umkhuhlane lo lehlaphose ngokuyisilinganiso sokungamajumi amathathu ekhulwini, 29%, kulandela imizamo ephakeme yokuqeda umkhuhlane woqhuqho. Loba kunjalo, umkhuhlane lo ubulala umntwana oyedwa nxa kusedlula imizuzu emibili sonke isikhathi emhlabeni wonke jikelele. Amanethi okuthiya imiyani ememethekisa umkhuhlane lo njalo lokufaka imithi endaweni lapho imiyani ezalela khona kuyanceda kakhulu ukuthi kuphungule inani labantu abagula umkhuhlane woqhuqho. Ukuze uphele umkhuhlane lo, iWorld Health Organization isiphume lohlelo olubizwa ngokuthi yiGlobal Technical Strategy for Malaria, esekelwa ngamazwi anjengeleMelika lamanye ambalwa. Uhlelo lolo lukhangelele ukuthi kuzaphungulwa kakhulu inani labantu abagula umkhuhlane lo kusiyafika umnyaka ka-2020 leminye iminyaka elandelayo.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Emdlalweni odlalelwe enkundleni yeDelivadzimu yasedolobheni leBeitbridge, iqembu letsholotsho linqotshwe ngeleHighlanders nge-2-1. Abahlehlele iqembu leHighlanders ngabagadli uPrince Dube kanye loRedrick Mutuma, kuthi iqembu letsholotsho lihlohlelwe nguLucky Nyathi. Womathathu la magoli yahlohlwe ngehlandla lesibili lomdlalo, njalo limpumela itsho ukuba iqembu letsholotsho linqotshwe kwakuqala kwimidlalo yalo nyaka, njengoba imidlalweni elandelwe yilo wanamhlanje belihlala lisiba ngotshikilobhanqa. Ngakwelinye icele, umgadli weHighlanders uRodrick Mutuma ulitshayele okwakuqala emambuleni selokhu waba yingxenye yeqembu leBhozo. Iqembu lengezi iPlatinum leCape United abe ngotshikilobhanqa 2-2 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaobab, njalo ohlohlele iqembu lengezi nguDonald Teguru, yena ulitshayele kabili emambuleni, kuthi abahlohlele iqembu leCape ngabathi uTafadzwa Rusike kanye lo-Abbas Amidu. Emdlalweni obusenkundleni eluvivi, iqembu leBantu Rovers linqotshwe nge-3-2 ngeleWange, kuthi iqembu leHarare City libe ngotshikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni lelebulawayo CD. Kube lempumela efanayo emdlalweni obuphakathi kweqembu leFC Platinum leTriangle enkundleni yeMaglas, lawo ophele zingutshikilobhanqa 0-0, kuthi iqembu leChapungu leleyada wona abe ngutshikilobhanqa 1-1 enkundleni yeAscot. Ikanti emdlalweni obusenkundleni yeNyamunga eCaripa, iqembu leZPC Caripa linqobe leJapani Mine nge-2-1. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu leChikenini lizadibana khona leBlack Rhinos enkundleni eluveve, kuthi iqembu leDynamos lizemukela iqembu leHawumayini enkundleni yeNational Sports. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kodwayo abafana bakumasaba ithwale beqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umhlangano wabosomabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair Business Conference uqhutshwe lamhlanje. Kufe abantu abahlanu engozini yebhasi ephume emgwaqweni yatshayelela esihlahleni ilubhekise eMutare. Kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.